Langa kuqakathekile ukuthi amazwe onke azinikele ekuvimbeleni climate change okuguquka komkhathi. Abantu beZimbabwe abakujahela kakhulu okwedlula lokho ukuthi ilizwe libe lemisebenzi, kuvuke i-economy, kuhlonitshwe umthetho, kuhlonitshwe i-constitution, kuhlonitshwe amalungelo abantu, kuqedwe i-corruption, livuke ilizwe lime ngezinyawo zalo. Bafuna i-free and fair election, bafuna izinto zonke ezibhalwe ku-constitution, bafuna kuphele ama-abductions, ukuthathwa kwabantu ngenkani, bafuna kuphele i-torture, bafuna uhulumende ohlonipha amalungelo abantu, ozaqeda i-torture, enze konke lokho okudingakalayo okufunwa ngabantu beZimbabwe. Kabamjahanga ke lo ofuna ukuvimbela i-climate change, bafuna ukuvimbela i-torture, ovimbela i-lawlessness ne-corruption phambili. Ukuhlangana lo-Johnson yebo kuzabe kuyinto eyenzeka ngemva kwesikhathi eside, kodwa ngaphandle kwalokho akusoze kulethe inguquko. Uzaphenduke eZanu njengoba ehambe eZanu, azoqhubeka abuse njengeZanu. Siyayazi iZanu senjani kusuka ngo-1980. Ngakho ke uJohnson asoze babuye la yazobusa la, kuzaphenduka iZanu iqhubeka ibusa, idilize ilizwe, ilibulale, ingahloniphi amalungelo abantu, ingahloniphi umthetho, ingahloniphi lutho, nje ibe iZanu yona ledilizayo selokhe kwaba yiyo. UJohnson ngeke afake kubo umoya omutsha, inhliziyo entsha ukuthi bahloniphe amalungelo abantu, bahloniphe umthetho. Bazaqhubeka beyiZanu bebusa, beyiZanu ngendlela kade bebusa ngayo vele.
Emhlanganweni lo iwapi amazwi esingawakhangelela kuMongameli Mnangagwa?
Uzathi efika ngale athi yena iZimbabwe izinikele ukuvimbela ukuguquka komkhathi, climate change. Kuhle lokuyana, kodwa isikho njengoba ngike ngasho, abantu beZimbabwe ababi bekujahela kakhulu. Bafisa ukuthi khona lokho akukhuluma ngabe ukukhuluma nge-torture. Afike ngale athi yena iZimbabwe izinikele ukuthi kungasabi le-torture, iZimbabwe izinikele ukuthi kube lokukhetha olukhululekileyo, iZimbabwe izinikele ukuhlonipha i-opposition, iZimbabwe izinikele ukwenza lokhu lalokuya lalokuyana. Abuye ngapha ekhaya azokwenza khona lokho okufunwa ngabantu, azokwenza lokho azabe ekukhulumile ngale. Yebo kambe ukuvinjelwa kwe-climate change kuqakathekile, kodwa isikho kodwa okujakekile ebantwini beZimbabwe, kufunakala ikuhulumende obusa ngendlela enhle ehlonipha abantu.
Alubana ethe wahlangana lo mkhokheli weLebhilithane uBaba Mnangagwa njengokusho kwakhe, singabona mhlawumbe kusiba lobudlelwano, kusiba lenguquko yini phakathi kobudlelwano beZimbabwe leNgilandi?
Asikhangelelanga ukuthi kube le nguquko eziya ngaphi. Esikukhangeleleyo ukuthi uJohnson uzakhumbuza uMnangagwa ukuthi kabuse ngendlela efaneleyo, ukuthi UK iyafuna ukudlelana leZimbabwe kodwa kuvinjelwa ukuthi iZimbabwe kayikwazi ukuziphatha ngendlela efaneleyo. Bazamkhumbuza khona lokhuyana okuvele kukhunjuzwa ngamazwe wonke omhlaba, ukuthi yebo kuhamba ama-sanctions lawo angasuswa uma nje iZimbabwe ingahlonipha amalungelo abantu, ihlonipha umthetho, isuse i-corruption, ibuse ngendlela vele okubhalwe ku-constitution. Singakhohlwa ukuthi UK kayitsho ukuthi ZANU-PF kayibuse njengendlela ye-constitution ye-UK. Ithi ZANU-PF kayihloniphe i-constitution yeZimbabwe. Lokho kakudingakali lokuthi baze bakutshelwe yi-UK, bekufanele ukuthi ngabe bayazenzela bona. Ngakho uJohnson ngeke aguqule lutho, kasoze angiboni ukuthi uzakhuluma izinto ezintsha ezingasizo lezi esivele sesizijwayele, ukuthi iZimbabwe kayihloniphe umthetho lamalungelo abantu.